Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 27 Mfumfu 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sibona ukuthi abantu bethu balokho behlukuluzwa kakhulu. Khathe singasikhanyela indaba kababusikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesula loba nje kugumgceke ukuthi ubaba loka lacala. Ende sikhanyela njalo kulabantu bethu abalokho behlukuluzwa.
Owake waba ngumeli wezengeza West edalele parlamente, umnumzana Job Scala owebandla eliphikisayo ele-TCC uzaqhubekela phambili lokhu evalelwe ngemva kokwalelwa isicelo sokulahla kwecala lakhe.
Ikholera ibangelwa ngokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Lapha edrobheni leHarare siyabona sobala ukuthi amanzi ahlanzekileyo ayaswelakala.
Uhulumende ukhuthazwa ukutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo ngemva kombiko othi izolo kulabantu abangamathuma isikhombisa lanye abahlolwe batholakala belekholera yabulala oyedwa. Ibutho le-Israel selamalanga amabili lingene eGaza kulandela ukubhomba kwalo likhatshana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Owake waba ngumeli wezengeza West edalele parlamente umnumzana Job Scala owebandla eliphikisayo ele-TCC uzaqhubekela phambili elokhu evalelwe ngemva kokuba umthethwandaba kamantshi oyeHarare umalele imvume yokuthi leli cala lilahlwe. Kubikwa umlondolozi Ndlovu eseHarare.
USkala uselamalanga angamakhulu amahlanu 500 esejele. Ngaleso sikhathi uphanyeke izicelo ezimbalwa ezedlula ithumi zokuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail ukuze athoniswe evela emzini wakhe, kodwa walelwa zonke lezo zicelo. Edabeni obelithoniswa namhlanje, amagqwetha akhe abefuna ukuba umthethwandaba ululahle njengoba kungela bufakazi obucacayo. Esipha isinqumo sakhe kudaba lolu, umantshi uTafadzwa Mitsi uthe bukhona ubufakazi bokuba uSikhala wathothozela uDlakela ekubulaweni kukamuyi unkosazana Mo Blessing Ali okwenza kwatshaywa abasekeli bezanupf. Ekhuluma ngokwenzakala edale namhlanje, igqwetha likaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthe kusobala ukuba uSikhala akalacala.
Being that the evidence that was led by the state to the stage of closure of his case did not in any way establish a prima facie case. What is a prima facie case? A prima facie case is a case whereupon the court considering it is evidence that it is capable of convicting. But the magistrate disagreed with the defense and dismissed the application, and the matter was rolled over to the 20th of November for the continuation of the defense case.
Esikuchoyo ukuba ubufakazi obabekwa ngabachuchisi beyacaca ukuba abukho egcekeni. Umantshi okwalile lokhu wala udaba lolu walusamhla ka 24 lwezi lapho azathoniswa khona.
Unkomo uqhubeke sithi kuyadanisa ukuba omunye olecala elifana lelikaSikhala usithole uthonisiswa esuka emzini wakhe, kodwa uSikhala uselesikhathi enciswa imvumo yokubhadala isibambiso sebail. Omunye wabakade besemthethwandaba ukuzolalela unkosikazi Ellen Shiriedenga olilunga le-CCC emele abesifazane ephalamende uveze ubuhlungu ababuzwayo njengebandla.
Sibona ukuthi abantu bethu lokho behlukuluzwa kakhulu. Khathi singa sikhanyela indaba kababusikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesula loba nje kugumgceke ukuthi ubaba loka lacala ende sikhanyela njalo kulabantu bethu abalokho behlukuluzwa ngamalanga aphele adlulileyo. Lapha sibone omunye wayengummeli wethu eParliament ubaba Honorable Jidakwa uchawe kakhulu ngabantu bezanu PF njalo ngama security state agents kulo. So njengebandla sikukhanyela but esikuchoyo ukuthi hayi ongapheliyo kuyahlula.
Usikhala uzaphindela emthethwandaba mhla ka 20 Lwezi ukuze luqhubekele phambili udaba lwakhe. Incijiso zombusazwe zesithi lokhu kuveza sobala ukungahlonishwa kwamalungelo oluntu kuleli. Uhulumende uya kulandula lokhu esithi uSikhala kumele amelane lamacala akhe nxa emsula akhululwe imthethwandaba. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ibandla lezano PF lisolwa kakhulu ngabanengi ngokwalela ezinye intatheli izindaba zenhlanganiso zezindaba ezizimeleyo okugoqela eze Voice of America ukuthi zithaphe izindaba eziphathelane lomhlangano wayo omkhulu eliwenza minyaka yonke. Lumhlangano oqale namhlanje uphela kusasa wenzelwa eGweru. U-Anastasia Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Intatheli zindaba ezalisiweyo zikhala ngokuthi bezilobele incwadi abezanu PF yokuthi zivunyelwe ukuyathapha izindaba kulomhlangano kusese lesikhathi zathenjiswa ukuyithola kodwa izolo zangayitholiswa imvumo. Intatheli zindaba uMandla Chuma uyasola okwenziwe ngabezanu PF.
Ngitokwalela kwentatheli izindaba ukuthi nizikhave conference yezanu PF kuyinto engalunganga njalo ebuyisela isizwe emuva. Lapho sikhangela ukuhanjiswa kwembiko, masikhangela izanu PF libandla elibusayo okutsho ukuthi konke okwenzakala kuzanu PF kulokuthinta impilo kaZulu.
Umnumzana Benny Moyo isakhamusa kobulawayo uvumelane lochuma.
Media ezenqatshelwa ukungena kulo mhlangano yasethusa yasimangalisa andithi uhulumende lomthetho owe access to information.
Isikhulumi samapolisa iZimbabwe Republic Police uInspector Paul Nyati ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo emhlanganweni wokuhlaziya ubudlelwano bamapolisa lentatheli izindaba laye usole ukuvinjwa kokufakelwa imigoqo kwentatheli izindaba.
Sihambe siyo enza interaction kumbe engagement lamabandla ahlanganisela Ministry of Information, Publicity and Broadcast Services, ahlanganisela ama-political parties ukuthi nxa ama-journalists besebenza kumele bananze i-media freedom of expression, kumele bananze i-safety and security nxa ama-journalists besebenza.
Umqondiswa wezokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Farai Marapira uchaze ukuba yena ebevumile akasakwazi ukuthi abezomvikela bavimbe njani ukusebenza kwe-VOA.
I've been so busy, I have not found out if the names were removed or there was a mistake in handling of the papers. As soon as I find out, I'll let you know. But I don't think it was removed per se, because we are finding out that some papers were mishandled. I think with the pressure, people were misplacing things.
Umqondiso hlangothi olwefazi umnumzana Kudakwashe Musanka laye uya kusola ukuvinjwa kwe-VOA ukuthapha izindaba ngalomhlangano.
Mangile, but ukumangala kwami akusoze kungithole ndawo ngoba angikabikwazi isizathu esiqhakathekileyo sokubana why bevalele i-VOA yona isebenza kakuhle kangaka. So kuyamele ukuthi lami ngidingisise sibe nempekwazi ukuthi isizathu sokubana i-Voice of America iyalelwe ngesani.
Obona ngamalungelo entatheli izindaba emisa Zimbabwe uNkosazana Helen Sithole usola isenzo sezanu PF ekhuthaza ukuthi intatheli izindaba ziphathwe ngokulinganayo.
Thina njengabe emisa asiphathekanga kuhle ngesenzakalo esehlele intatheli izindaba uAnastasia Ndlovu loKhudzai Musengi. Sithanda ukucebisa iziphathamandla ukuba zikhuthaze njalo ziphathe ngokwinganayo intatheli izindaba njalo ungabi lokubandlulula kuzo intatheli izindaba njengokutsho kwesisekelo selizwe iconstitution yeZimbabwe.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli izindaba ezigoqela omisa imaz iVMCZ lezinye lazo zikhiphe imibiko yokusola inyathelo elithethwe izanu PF lokwenqabela ukusebenza kwentatheli izindaba ezizimeleyo kulumhlangano zisithi lokhu kwephula amalungelo azo akusahluko 61 lo 62 sesisekelo sombuso. Ingcwethi zomsebenzi okwethulwa kwezindaba zithi ibandla elibusayo aliqalisi ukwenqabela intatheli izindaba ekuqhubeni umsebenzi ngoba ngeviki edluleyo licitshise ezinye zazo izithombe zikamsekeli kamongameli esiwa. Ngoncabakazi uhulumende walela imvumo intatheli izindaba ze-VOA ebezisuka eMelika ukuzothapha izindaba zokhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Liqhubekela phambili liqansa inani labantu ababulawa lokutholakala belomkhuhlane wesihudo se-cholera eZimbabwe. Ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko othi izolo kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lanye abahlolwe batholakala bele-cholera yabulala oyedwa. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Liqhubeka liqansa inani labantu ababulawa ngumkhuhlane wesihudo se-cholera eZimbabwe. Ugatsha lwezempilakahle lukhuphe imbiko ethi izolo ilizwe lithole abantu abangamachumi ayisikhombisa lanye 71 belomkhuhlane lo wabulala oyedwa. Indawo yasemaphandleni aweBuera yiyo elenani eliphezulu labantu abatholakala belomkhuhlane abangamachumi phose amathathu 27 zabantu. Ingcinci zezempilakahle zikhuthaza uhulumende ukuthi kumele ethule iziqondiso ezikhomba ukuthi lomkhuhlane usuyingozi elizweni i-national disaster. Ingcinci kwezempilakahle zithi uhulumende kumele athathe njalo amanyathelo ukuthi abantu bathole lula amanzi ahlanzekileyo. Enye yalezi ngcinci uDokotela Michael Ncube osebenza esibhedlela seParirenyathwa esiseHarare uthi uhulumende kumele abone ukuba kuyalungiswa udubo lwamanzi.
Isifo se-cholera sesihluphile ndawo zonke edorobheni lasemakhaya. Ukuthi kube ngcono uhulumende enganceda abantu ebanike amanzi engabancitshi. Kungaba ngcono sibili ukuthi i-cholera yangkhona ingagcini isibamba wonke umuntu eyabe khona eyabe semaduzaneni. Ngoba indaba leyi iyamanzi, kumele amanzi ebekhona ukuthi i-cholera ingagcwali indawo yonke.
Lokhu kusekelwe ngomunye udokotela osebenza esibhedlela seSalim Gabe eHarare.
I-cholera ibangelwa ngokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Lapha edolobheni leHarare siyabona sobala ukuthi amanzi ahlanzekileyo ayaswelakala. Izakhamizi zeHarare zisuka ziyodinga amanzi kuma-unsuction sources. Lawa amanzi awulamanzi abengcolile engahlanzekanga. Yikho kusuka kubangela i-cholera.
Kuneziqinti ezingamachumi amane lanye 41 elizweni lonke ezaziwa ukuba zilabantu asebehlolwe batholakala belomkhuhlane wesihudo se-cholera. Sikhuluma nje elizweni lonke jikelele i-cholera isibulele abantu abaphezu kwekhulu 120 ukuthi asebehlolwe batholakala belayo. Lokhu yaqhamukayo sebezinkulungwane phose eziyisithupha 5,677. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ibutho le-Israel selilamalanga amabili lingene eGaza kulandela ukubhomba kwalo likhatshana. Impile eqale mhla ka 7 Mfumfu yabulalisa abantu abayinkulungwane lamakhulu amane 1400 e-Israel njalo sekufe abanye abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7000 eGaza. Ekuhlaziyeni loludaba i-Studio 7 ixoxa lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Bayafa abantu abangalacala ama-Israelites lama-Palestine. Kuyinto ebuhlungu engikholwa ukuthi izizwe ezithi zinezabantu abakhonzayo uma sezichitha igazi, ikanti abantu bebeyahlala phansi bexoxisane bedinga indlela yokuthi kungalungisiswa njani. Njengabantu akukho okulungiswa ngokuchithwa kwegazi. Sikhuthaza ukubana ngabe bayaxoxisana bephilisana, anti bangomakhelwane, singabantu banye abamhlophe labansundu. So kuyaqakatheka ukuthi khona abantu bexoxisane behlalisane kuhlonitshwane.
Indaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi esinje kungaphathiswa njani ukuthi amalungelo abantu aqhubekele phambili elondolozwa laloba kulokulwisana?
Okudanisa kakhulu yikubana umhlaba uhlezi uthule ugoqa izandla inokuthi bebabize letafuleni bethi bantu akula gazi lomuntu, ingabe umhlobo bani, ingabe ulenkolo bani okuze lichitheke. Ngibona ngazathi izizwe ezinye lamanye amazwe kuze ukuthi ngabe bakhuthaza idayalogu, i-United Nations ngabe iyangenela imise lokuyana ukuchitheka kwegazi okwenzakala ePalestine le-Israel.
Yes, ikhangele ele Zimbabwe ebeli thengiselana le Israel. Siyabona lapha ukuthi iZimbabwe iteam iyabithumela abantu besiyafunda ezokulima khona ngale kwesinsikhathi ithenga imchina yokuthelezela lokunye. Lokhu ubona ukuthi ukuza kwenza njani? Kuza letha ubunzima obunganani eZimbabwe?
iZimbabwe lilizwe lisebunzimeni. Ilizwe lisebunzimeni ikakhulu abantu uningi lwabantu. Khona ukuthengiselana kweZimbabwe leIsrael yebo bekujabulisa labo abalolutho abalutshwane abaphezulu abalezihlalo abazi-abhuzayo ezobukhokheli labo sebezadubeka. And bona uma bedubeka udubo lwankona lushisela emuntwini ophansi ongumyanga osemakhaya lapha nalapha.
Umbono wenu ngokungaphathisa ukuthi kuqedwe limpi kungenziwa njani?
Khangelela ukuthi ngabe i-United Nations iyangenela lenhlanganiso ezijiyeneyo ezikhulumisana ngokuthi ngabe into zonke akazilungiswa ngodlakela kodwa ezilungiswa ngama-peaceful means.
Lo ube ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo exoxa leStudio 7 ekobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Injongo yokuphathisa izakhamizi ngenhlelo abafisa zenziwe ukuzivikela lapho sekuqhamuke ukufuthelana phakathi kwazo lenyama.
Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwezemvelo World Wildlife Fund for Nature namhlanje igqibe umhlangano wayo lenkokheli yengatsha zikahulumende leyomdabu emangweni wewange leBhinga. Lo mhlangano ujonge ukuphuma lamacebo angasiza abakhelane lezihonqo zenyamazana zendle ngemva kokulahlekelwa yimpilo kwabantu, izifuyo, amabele, abanye bechiywa bekhubazekile. Unokuthi abadlamini usipha lolu daba.
Injongo yokuphathisa izakhamizi ngenhlelo abafisa zenziwe ukuzivikela lapho sekuqhamuke ukufuthelana phakathi kwazo lenyamazana ngasikhathi sinye lezo ndlela zivikela lokulondoloza imvelo phansi kwendikimba ethi Nature Based Solutions. Umqondisi wohlelo lolu ekuhlangothi olwe agroecology eWWF umnumzana Hlengani Dube uthi baqoqe abomdabu ukuba bezwe kibo inhlupho abahlangana lazo ngezemvelo ezigoqela enyamazana izihlahla lokulondolozwa amaxhaphozi.
Nesifisayo ukuthi sikwenze ukuthi omama labanye nje tenezithi asebe yiwathi sasebekhayela imizi ekhona lapha emakhaya ukuthi bebe khona nxa sezama ukuvuselela izinto lezi, nxa sezama ukuvuselela imiganga, sezama ukuvuselela amaxhaphozi, sezama ukuvuselela lalapho abahlala khona emakhaya ngendlela zokuhlanyela izihlahla.
Inkokheli zomdabu ebezikulo umhlangano zamukele ngenjabulo lolu hlelo kodwa zilesicelo sokuthi nxa kuvuma inhlanganiso le iqale ngokubiya izihonqo zasendle besithi kunje imikhuhlane phakathi kwezifuyo lenyamazana zendle isibhahile kungenxa yokudlelana kanye lokunathelana phakathi kwabantu lezinyamazana lezi emachibini. Induna uSinamagonde weBhinga uthi phezu kwemikhuhlane le basengcupheni njalo yokulwisana lenyamazana labantu, athi lokhu kubangelwa njalo yikukhuphuka ngesikhathi sinye kwenani labantu lenyamazana.
Abantu kumele bezuze amanzi esayidini yabo, inyamazana zibe namanzi esayidini yabo, then kube lefence ezayihlukanisa inyamazana labantu. Kathi esamabhawunda songamabhawunda lokuphela inyamazana ingafunga ingacabanga ukuyale iyahamba, umuntu acabanga ukuyale uyahamba. Yikho libona imkhuhlane ezifuyeni simningi.
Olibamba lenduna umvuthu umnumzana Bishop Matata Sibanda laye ukhala ngokulisana lokhu ethi indlovu impisi kanye lezilwane zibathwalele ubhulo.
Yena usiphila ndawonye lo ngo-onto sokusithi zona ngazi sarale lati sibele so noma ulima uyazibuza ukuthi ngizavuna yini, uyakuvuma usuvunile noma ungakavuna usuvunile.
USibanda uthi lokusabela kwabelusi bazo abeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kuntengentenge nje
esikhathini esiningi bathi befika sekonakele ngoba ungazubiza ukuthi buyangithathisa usesikhathatani lamuthi esikhathini esiningi awuhlupho olukhulu ngaphandle kokuthi ngabe baphona esesihlala labo xa kulilinye bazibayisukaze zivuna lapho yabo.
Umnumzana Xolelani Ncube obona ngezemvelo esekhanselini yeWange Rural District Council uthi abahlali abangcelezelane lesihonqo seWange National Park bathwele nzima ngokuhlala bedlelwa izifuyo, izilimo kanye lokunatha amanzi angahlanzekanga abawanathisana lenyamazana lezi. Uthi kunje ngobukhulu besihonqo lesi asila ngitsho umfula, ngakho inyamazana zechapha zisiyanatha emfuleni yabodeka gwayi matetsi okuyikho okumemethekisa imikhuhlane.
Nyathi izinyamazana ezinjalo zinemkhuhlane ezivele zila eziyithwele yo foot and mouth labo abanye bani, so sokusenza interaction lana sisiba even intense in terms of ama zoonotics ngesilungu, ukuthi imkhuhlane ebamba abantu phinde ibambe lezinyamazana leyana iqine isisimemetheka kakhulu.
Omunye njalo umqondisi wezemvelo kuhlangothi lwe-Environmental Management Agency uNkosikazi Chipo Zuze uthi phezu kwalokhu bafisa uhlelo lolu lukhangele ezokuvuselelwa komganga.
Kuletha inhlupho ezifanana lokungcoliswa komkhathi. So inhlelo ezilokwenza ngokuthi umkhathi uhlambululwe lakho siyakukhuthaza.
Kodwa abe ema bathi inkokheli zomdabu kumele zidlale indima enkulu ukuze uhlelo lolu luphumelele ngokugweba laba abephula imithetho yokulondoloza ezigabeni abazimeleyo okufana lokutshisa umganga, ukugamula amahlayana izihlahla kanye lokubhidliza incingo zesihonqo. Abe WWF bathi uhlelo lolu lusazodluliselwa kuzakhamizi zezigaba lezo lazo zethule eyazo imibono cede besungule uhlelo lolu oluzaqhutshwa kweminyaka emithathu. Lokhu bakwenza bebambisane lohlangothi lwe-Canadian International. Ngimele e-Studio 7 ngise-Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Ichi waza waza Friday my darling, waza Friday umsebenzi upokine.
Oguliviki kuhlelo Woza Friday silomculi womdumo wechibilika uJeffrey Moyo odume ngegama lokuthi JM Sound. Yena ke udabuka eKezi esigabeni seMathabeleland South. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Futhi yena womhlelela impilo azoyiphila kulo mhlaba esiphila kuwo bantu abami ngicela nibekezele.
umdumo wechibilika abanye bathi irumba uculwa kakhulu echolotsho laseplumtree kodwa uJM Sounds uthi ke ikhezi ngeke isalelelayo asizwe imbali yakhe ngamafitshane
ibizo nguJeffrey Moyo ngizalwa endaweni yaseGalaupa ekhezi emathebeleleni south ngaphansi kwenduna uMalapha ukucula ngiqale ngomnyaka ka-2010
Selamadlalathi ambala uJM Sounds. Wona umculo wako uthiwa yini?
Umculo wami irumba. Amadlalathi asengu 5 kuhlanganele nama collaborations. Ukubhala izingoma ngiyazibhalela. Akukho lapho engithola khona usizo.
Sengizingelwe busuku nemini bo. Sengiphila njengenyamazana maye. Bimba, bimba, wedlusi nami, nampaba yezabo.
Abaculi abakwenza wathanda ukucula njalo kwamanje usebenza nabo bani
nguMartin Sibanda owendolwane Super Sounds yesingangumlandeli wendolwane kodwa ke eqinisweni mase ngibeka nje kusiba clear ngingumlandeli kaMartin umuntu engisebenzisana naye kakhulu emculweni uLawrence ongumntaka Antwami indoda esiclose kakhulu bese ukuthi nomunye umfana nje omncane wasetsholotsho from Thokozisa Indlovu and then abanye nje siyahlangana ngalokho siyabe sihlangana ngakho siphinde sihlukane siyehlangana futhi mase sidingayo
Jena abalaleli ukuthi umculo wakho bangawuthola ngapi Jeffrey?
Abangangithinta ku 0711706026. Ku YouTube channel sikhona ungathi JM Sounds uyakwazi ukuthi usithole lapho na ku Facebook ekhasini le Facebook siyatholakala futhi nakhona na ku Instagram. Ngiyabonga.
Merci Chibilika ngomdube we rumba ovela ku JM Sounds. Uye bese la ekuhlela what's up? Oh, the Friday. Mpana sonde ete gini longke. Ika mna mweza Jesus Band.
J.M. Sounds.
Lilalele kumsakazo we Studio 7. Live talk namhlanje sikhangela umhlangano omkhulu owezano PF oqale eGweru kanye lokuqhubekela phambili evalelwe kwayengumeli wezengeza West edlala leParliamente umnumzana Job Skala. Singake ehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owake waba ngumeli wezengeza West edalele eParliamente umnumzana Job Skala owebandla liphikisayo ele TRC uzaqhubekela phambili elokhu evalelwe ngemva kokwalelwa isicelo sokulahlwa kwecala lakhe. Uhulumende ukhuthaza ukutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo ngemva kombiko othi izolo kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lanye abahlole batholakala bele cholera yabulala oyedwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka murezi.